into ezakalayo le eyodlakela very unfortunately yinto ohambelana siyikhwabithe njengabantu abansundu abantu abakhululwa ebugqileni bamakhiwa shabalozibus kuyadanisa kakhulu ukuthi uthole ukuthi nawo kulabantu abalokhu besenza i-politics ezokuhlephana nokulimazana lento ezinjalo. Akumelanga kube nomuntu olahlekelwa yimpilo yakhe kumbe olimala umzimba wakhe ngenxa yokuthi bona ubone ngenye indlela kwi-politics, whether ngwezanu PF kumbe ngowe-Triple C kumbe any other amabandla angabe ekhona. So into edanisa yikhona ukuthi bona into lezi ziyatholakala phose sezitholakala endaweni zonke, ngoba abanye banefuna ukuthi zanu PF ile-violent kodwa mina ngiyakutsho ukuthi bona bona akusikho kunjalo. Into le ikhona endaweni zonke, lingathi ikhuze endaweni zonke. Mina lokhu ngikhuluma ngoba ngingakubona sisenza ama-by-elections lapha awenjube senzela ukhansela awenjube ama-by-elections satshayelwa abantu bethu babala kulabo gogo abangu-2 nabanye amajaha abangu-3 abatshayayo, abanye bagcina sebesesibhedlela e-UPH be-admitiwe betshayela ukuthi indaba begqoke ama-t-shirt awenzani uphezu behamba bekhankasa bekhankasela ukhansela ngalwalo. So kuyatholakala vele ukuthi ungahamba kuma-strongholds ama-certain party ungakuthola khonoko. So kuqakathekile na thina abalandeli bethu sikhulume labo ukuthi hayi nxa lingena kuma-strongholds abantu lingangeni with-that arrogance ezathini idalela khonoko ukuthi wona kube ne-confrontation abantu begcine ne-chance.
Yebo, lithi amalunga enu atshayiwe lawo ngabe-Triple C insiza lasematobo, kodwa bayakulandula be-Triple C bathi akulanto enjalo eyenzakeleyo. Bapha lobufakazi bathi kule mota elempawu zenu kuvidiyo ephuma sobala eveza ukuthi ngabasekeli bezanu PF abaqalela oludlakela.
Ungazibuza khona kwanto rayithi ividiyo lapa bayikhiphile yindaba bengatshengisi ividiyo lapha kudutshulwa khona, yindaba bengatshengisi ividiyo lapha kukhitshwe mama laba beyigqoko behlala begqoke amabra kodwa bekhiphe ividiyo emota nje ezizidrayivela izisoleli imota singakwazi ikhona isiyangaphi kumbe kutheni.